Isifo leli kade lukhona eDurban emalangeni adlulileyo selukhona lapha eGauteng eJohannesburg kakhulu. Kuzwakala engazathi sebeqalisile ukutshengisela bengabantu abakhonona kakhulu ngokuthi kulama-foreigners abathatha imisebenzi yabo. So kuzwakala engazathi bakhona abahlukunyeziweyo namhlanje eJohannesburg emini bathathelwa iTS motor. Lo munye oweGambia uzakala ngazathi bamdabulela ipasipoti. So kanye udiko lwankhona selusejoburg akwaziyo tliza memethela yini kumbe i-under control okwamanje that yomaripoti esiwatholile.
Ubona zani akusezokumemetheka kumbe kamemetheka?
Kungamemetheka ngoba inkokheli ye-South Africa abathathanga isinqumo esiqinileyo against indaba leyo. Njalo sithola imbiko evela from ama-politicians engani bayakhuthaza ukuthi lokhu kwenzakale ikakhulu sikhangela isikhathi esikiso sikhangela nelo khetho e-South Africa. So mbone ngani abaningi batshela abantu into abangafuni ukuyizwa ikakhulu ngabhatha ama-foreigners bedinga ukuthi bevotele. So kule nkokheli eziningi e-South Africa ehlanganisela umongameli welizwe abakhulume kakubi against ama-foreigners emalangeni adlulileyo okuyiko okuqalile indaba le. So indaba engamemetheka ikakhuluma bengasasukumanga bakhuluma against it masikhangele ubukhokheli be-South Africa. So ama-chances okuthi kumemetheke ba very high okwamanje ngoba sikeza anything okuphuma kibo okwenza ukuthi indaba le isose kumbe ikhulise ikhulumisane kumbe kuphele njani.
Alesabi yini?
Hayi, abantu bayesaba asezibekeli ukwesaba ngoba kukhanya this is actually out of hand. Imagine ma bengakutholana lo muntu esendleleni eyedwa labitana amapolisa efika kuyazezekuthilethe kwesinye isikhathi njalo balahlekela impahla yabo masikhangela umuntu oselahlekelwe i-passport. Siyakwazi amanye amazwe kakhulukeledele ezimbabwe uze umuntu ethole i-passport iseprocess enzima kakhulu. Bayesaba abantu ukulahlekelwa impahla yabo langempilo yabo lake khona ukulimala nje basengozini kakhulu. So abantu bayesaba ikhuluma iqiniso.
Singathi-ke lingazivikela njani kumbe vela cabanga khonokho?
Kuke kwahlala umhlangano I think idiaspora forum or something abantu abahlanganisa amazwe amaningi bekhulumisana lohulumente we-South Africa. Khanya kule zinqumo ezikhumileyo lapho ezimelele ukuthi zi-implemente abantu balinde konoko nje ukuthi imihlangano le ehlaliweyo naloko ezivunyeleneyo maybe zinga-implemente. Unfortunately ngani kuzathatha isikhathi kumbe sekuthathe isikhathi eside kakhulu ingakayimplimentwa kumbe kuyehlula ukuthi kusoze indaba le akwaziwa ukuthi okuzisayisekisekile ngoba kukhanya kule confusion eningi.